benhlahla nawe wamthola ngono yeah ufunde uthule makhona labangihambe abantu uthule